sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbitho 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
our detractors from the West have contaminated the world with their holier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kunalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulapha nge-challenge ukuthi amanzi amadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amaphampethi lana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu.
Ikansili yakoBulawayo ithi bekungela manzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakule Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakule Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and Wing of Former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele unobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. UNokutaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwayengumsekeli kamongameli wekwele Zambia, umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedume umhlaba bezithi bangongcwelengcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezenzakalayo. Uphenyana lukaMumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi iningi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi le-Afrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke, kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathi kwamafutha abo.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi le-Afrika.
Zananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thina, o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwizilizwe kubulala abantu, konke lokho esikubona kusenzeka e-Afrika besenza zonke izinto ezifana labo ground lakho konke sakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Afrika ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kwele Sudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique, which
Sibona lo dlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zama-sanction ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neocolonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye leMozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Inele Studio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakatha kobulawayo ingawoli educated ukuthi ungabona manje ethinte enkontini veli kufile containers that have been ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu. Ibe bhawuza eliyi-1 amabili sebesehayile, but in such a scenario enjengaleyi sike saba nayo 3 mistakes. We try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingakuhamba liyephela khona. Though it is not enough, there are isikotho singeke sazibala because we are not saying ukuthi abantu banathe amanzi esikotho, but yasengisa amanzi yana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then isikhona sibajijisela ngeva kwaze nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba kwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitsho izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kula mawadi akade evele engenawo amanzi akwekishedini yangkhona akekuwotashedini njengenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezendawo they are working entirely with the department ye-water into ekhokhelwa ngobaba uzonqeni ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isamplimentaro.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-council yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthembisi ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South is in terms of informed. I told you in a day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana, ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka sewakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. ngithemba last week ngolesi sine esike saba lomhlangano umelana ngamanzi idrobo sila kobulawa siphakathi edorobhe lapha sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi kukhanya kula sini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kunsiwe khona kulezimfa lapho kubhujwe khona yiko lapho abangane bayancedisa njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke awuyi 29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba bewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana liyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona liyani imeleni nxa izinto zangikhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini wobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokitshini kunje kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Khomazana okugatsha olubola ngenhlelo zamanzi kuhlanganise yobulawa Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VOA Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlujunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi owathi babekufuna ugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzo Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZipra Properties Initiative umnumzana Akimoyo uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi amahotela izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakobulawayo lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini iy'nkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-combat zonke ayisiwo azafanisa ukungena ku-army abanye babevele belimele bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube lamanye amabhizinisi.
Umoyo uya phambili egcizelela ukuthi amalunga eviyole Zipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthelelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo bathezi atshengisa ukuthi these are bona fide properties afika 8.
Unobhala jikelele wale komiti yeZipra Properties Initiative umnumzana Willard Mafios Moyo uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuviyole Zipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000 then it's ama widows then in the event that both parents are departed siyakhetha amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuviyole Zipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo lweZipra Properties Initiative umnumzana Leonard Machingura uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari for over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emathebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikalendi, yonke indawo impahla yezikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga umphathintambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngenswelo abalelwa impi yenkululeko olewo veterans walile ukukhuluma ngodaba lolo esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka 2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuviyole Zipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Taramba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyole Zipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe uzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President bathini hayi ama-properties ngizalunika kodwa nenzama ubujwamujwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla kubuya abanye bezidalile bathi sesifuna i-properties.
Abalwa impi yenguleko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziquba uhlelo luphenya okwehlela abantu bemathelelene ngesikhathi sombhuqazo weGugrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Impahla yezipra yahluthulwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo iSouthampton Building le Magnet House okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo kuzokuthi iSouthampton the Queen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra iCastle Arms le Red Wing Mine ePenalonga tuzane leMtare lezinye eziningi-ningi egcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheland lenkabazwe. Ngiyimele 27 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli wakule Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abancintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amashumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu omunye ngamunye. Ekhuluma kusanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo awuzenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachodoza akwenzayo abanjengomoyo Alexio Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze encintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxele lomnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswa kwe-Common Market for Liberal Solutions othi akula kukhetho olukhanyayo oluqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative, kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho. Kuyafana nokuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini lokuqhutshwa eZimbabwe njalo nxa kusaziwa vele ukuthi imbono zanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile. Ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe, hayi lapho siyabe sesingathi sesidlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele phela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusuba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekelo sombuso. Kutho ukuthi nxa laba loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhizizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana nje eZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni sokungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kuvalwa ama-voti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyeni lokweZimbabwe.
Umnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti ezimeleyo kuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende yokubandla le-ZANU-PF.
akula nto ukuthi ayodlela ngabantu into nxa inhle inhle nxa usezinto enhle abantu bonke babangenasizathu esokuthi noba kukhiphe embusweni uPutin usebenza kuhle nabantu bakhe njalo kuyabonakala ubana umnotho kanye nakalezikhuluma so imali yabo iqine nge-over 15% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2% ngiyabona maybe 2.96% i-GDP yabo nxa ukhangela ucompare amanye amazwe anyabo Britain e-Britain iku-0.6% e-Europe igogelele indiana i-Europe yonke iku-0.9% kodwa kuphuthi ngale e-Russia baku-2.96% so khonokwana ezinye izinto ezizinto ukuthi abantu vele bethi hayi nasindoda ngawo-ke ngasiyifake nijogwe isebenze emphakathini akula kuphekwa kukhona lokhwana ngama-narratives abuya labo-amerika laba lamanye amazwe lawa avevelebelisana le-russia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe kuthiwa khona kungena i-puppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda kodwa-ke akunjalo e-russia abantu bazikhethele abakufunayo
nxa sikhangela phela kuyafana lokwenzakala ezimbabwe akunjalo goleti kuthi weza kuthiwa-ke kulokhetho kwathi ntini nxa zoluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandlela ezanupiyeko umongameli usenqobeleni balani khonokho
khonoko lako ngapha kithi uyabona into engihlala ngitshela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona i-ZANU-PF iyasebenza labantu it's in touch with the people ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke inhlanyelo babelazo ama-fertilizer balawo inoze izifuyo balakho konke lokwana kunesesithethwa libandla ele-ZANU-PF yabetibusa pho-ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana sidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out isus ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkhonomi akula misebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zona lezo
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lephalamende ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli umnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinisaka loba esekhulile hatshi kukatrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas Texas khonapha kwele Melika
lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le-blood fund lokhu hhayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho uyakakhulume angathi uyalahla umlomo angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela yikwe ngubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe laba bamsekelayo ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma laba okuthiwa yibase yakhe labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kathesi isikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024
so ubona zani kuzayenzeka lani kusukusela kathesi kusiyafika leso sikhathi singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sasilokho sikubona konke lokho
sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-election ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunqikelwano kusiya phambili ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate lapho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi ukukhulunyizwana kuthiwani okwakwazwayo kakhulu kubani ukwehlula omunye njengakhona lo
iqakatheke kanganani ingxoxompikiswano le iyabo umongameli ngabe khankasa khonapho
njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukene wesibili okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye yesibili abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye okwakhathesi bayalingana sibili utshikile obhanqane
lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas Texas kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elidumela ngeWhatsApp.
Ngumayeza lapha eGwanda isikhathini government ka government ka Priscilla Zikumba lo mnanga kwakhe ne.
Asazi kuba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Hey, icela litshela umnanga ukuthi sesisifa ngendlala la. Bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamanzi asekho. Cela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga kwa. Izalukazi ziyagula zilamithi. Abantu sebesifa la.
Sawubonani, sawubonani ku Studio 7. Hayi khuluma lokhosamla. Binga sebehlulekile kuyakha imigwaqo sebehlulekile ngithi izikolo ngamaringenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani please please obokugawulela abo labo JZ2 hayi kabayekela amangabo laba abahlala beyakhuluma kulansizwa izandla
ngicabanga ukuthi ayuliphuthe elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusiphotisa kupwanya we-ZPF lo ukuthi la usesponsible umele ngabe into elungiswa abantu ngadebeleleki akulethi isithombe esihle sokuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sesponsa i-team efana le-Bucks ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesitshonini ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihlelo lithi lilwela into zakini ngiyabonga ngumasinga kobulawayo ephumile emadonsi
umisi mathebelele ndokhulumayo ngoba imathebelele ndingeyethu ndingumnanga kwaleli siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabharisa ngayo yi-Diamond leya nto siyakwazi ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona lo nyaka kulo nyaka angeke aqale thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo umzilikazi the neighbor country from South Africa la iduze lina how many countries enajampa engishiye eguruso nisiza la kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi yirumba umaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nabo madlela phela
Phumlani Vundla bengelele uLunch Coupe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancimbe abalandeli kakhulu abe Studio 7
ukudana okukhulu ngalobaba lo bathi uziyambi siyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babo sebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe wayengabacupheli like limbuli nitshele ukuthi i-odio yami le kayifike kuye bathithi ngike ngiyeke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona
yaphela abalaleli nangikhuluma ngisegaranyemba bakithi sicela uhulumente akangenele bakithi ngendaba yendlala especially ezifuyweni kube lenhlelo nje ezokuthi abantu bakwanise ukuthenga isifuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisizi zokusasa bakithi.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulazo namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Njengawesuka lesihlobo siyasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje. Usungule namhla umhlangano eVictoria Falls wamabandla ezombusazwe ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. ikansila kobulawa ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuza kuqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.